Well, umumo wamagezi movi usesimene sibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumgaka wenketha 9 kuwa 25 lapho engihlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagezi engekho. Lakhathesi ngikhuluma kanjalo ke engekho. Usiyashaya ihora lika 9 lakusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagezi inzima. Abantu abaningi kade singakusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela, bazama ukuqoka futhi imali baqoke lezi nto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje sizozona-kile sifuthi abantu sebelahle. Kulaba amabhizinisi ngokufanayo ngale zinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengisela uZulu. Yebo, kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa hhayi akuncedisi kangako abantu abamasola balithwane. Abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi yiyo mbono ngathi maningi lapha ezindlini. Kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha, ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra kufanele umuntu ayikhuphe, kukanti njalo vele kube bhadele imali yamagezi. Lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungelazesa kungela magezi, amakhampani amanye athi uvalwe okwaleso sikhathi abantu babuye ezindlini babahlale kwabo emsebenzini, kodwa amanye amakhampani asengazababhadale kwaleyo ma-hours athi bebahlezi kungela magezi. Siyanazeto sosuthi abantu vele labana sebezahola imali engasolutho, vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi bayi-overdraft line.
Sinzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqede lolu hlupho. Bathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma, iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awukuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi nokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagetsi lawa agayiwayo kubo Kariba kubo Wange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nani, vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani khathesi kulo hlupho. Uhulumende wabantu sikhanyele ngavele ukuthi wakunanzelele emuva ngalo ukuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitsha ezaziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Land Association siba lamahlangano ethile, sibabiza ukuthi abantu sixoxisane lapho, sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaya bakhona. Kodwa sikunanzeleke ukuthi abantu bezisa abalo hlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuye, ye bayabuya gqoqo kule mihlangano leyana. So-ke njengoba vele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bekuye emhlanganweni, ngoba besifisa ukuthi nga sibize imihlangano ke bebuye bezocasela abantu kanti vele uhlupho luwa, ngoba sakukamuntu owaziyo eziyinkulumo kuthiwa kulamanzi Kariba okubayela konke lokhu khuluma lakhona ziningi. Kodwa lanxa kwenjalo asidinwanga, sizaqhubeka sibabize ukuthi bacasele abantu futhi sizwe ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.